Inani labantu abehlelwe ingozi edalwe zimpophoma zamanzi eCholocho esazitholiswe usizo enkambeni yesiphepha Flood Victim Camp lokhe lisanda. Kuthi inhlanganiso yebulawayo Nyamandlovu Cholocho Transporters Association yaba ngeyinye ecabange ukunceda kubahlali balinkamba ngempahla. Umnumzana Mzingeli Dube olilunga lebulawayo Nyamandlovu Cholocho Transporters Association uthi lolu ncedo lubuthaniswe ngamalunga enhlanganiso yakhe ngenjongo yokusiza imuli ezibhekane lengozi yempophoma zamanzi.
Echolocho sibuye singabantwana beCholocho siGunyatsha Transport Association sizoncedisa abantu bakithi abathethwe abalempahla zabo lenzido zabo ezathathwa ngamanzi. Sibancedise ngempahla esizithole kwabanye abafowethu kobulawayo sahlanganisa labanye abafowethu saletha eCholocho.
Umfundisi John Moyo wenkonzo yeBaptist eCholocho uvumile ukuba sebethole imibiko yempahla ezinyamalalayo wathi baza kuyakhulumisana lenduna impahla zabelwe abantu ngendlela.
Sikhaya ukuthi abantu kathi baluhlupho lumaza into zabo eziningi zanyamalala, izigqoko zabantwana zagqitshelwa iludaka lenhlabathi, izifuyo zabo zafa, abalalutho abalalo. Yonkisikho ngokuzwisa ubuhlungu kakhulu isikhanya ukuthi sike sikhulume lo chief sibone ukuthi sithatha action bani ukuthi abantu laba bencetheka impahla zichithwe zingaziphele.
Osakhulayo uWillard Nyathi uthe abe-CPU babonakala bephuma le mpahla ebusuku ngakho yinto ekhona ephilayo.
Hayi manje impahla lapha ziyahamba la, basithathele impahla thina sikwazi vele sisenzeni. Bona laba futhi abakhona babonakala bethwele impahla ebusuku la.
Unkosikazi Constance Ngwenya osuka kwamahlaba ophila lobugoga uthe baphila nzima lapho sekufike isikhathi sokwabelwa impahla bayafuqwa abananzwa bagcina bengatholanga impahla.
Makuholwa soke abasikhangeli bayayenza amakoroni ukuthi vele uhlwesabe uyasihlala laphansi. Like njengami ngathi for example, of course ngihlala nomama nje kodwa ndawo umntwana abayiqini. Lokhu engafikayo angilangubo angazi ngithole impahla. So nje ma mbona kunje nje babona manje bazivela mbizela ngiyasihlalela vele ngoba ngiyabona ukuthi ayike ngithwala impahla.
Umnumzana Musa Ndlovu ongumgcini sihlalo wekomiti yesiphepha Flood Victim Camp uthe balenhlupho ezifana lokusilela kwengubo kunye lezicathulo.
Hayi abafana labantamba bababuya lapha bekhangela ngokule mpahla ezabuyayo lapha zibonayo ezabuya lamajaha adonethayo eSouth Africa. Bayentambami impahla zakhona bazilungisa ntambami ebusuku. Nxa sebephuma abafana bababona bephuma bephethe impahla nababalungisa.
Uqhubeke ethi kuzaba nzima ukuba abantu basuke emizini yabo besiya lapho abaza kuyahlaliswa khona ngoba basebegebhele imigodi yamanzi ngoba uhulumende engakaze abagebhele.
Indawo okuthiwa siyahlaliswa kiyo nomango siyalima khona akuhambelani vele. Akuza kuba nzima wa last year ngigebhise umgodi vele ngigovernment zehlule ukugebha umgodi. So mphinde ngutshiwo nalo mgodi kuyakuba nzima sibili.
Abantu abasenkambeni bahleli kodwa abakhululekanga. Iningi lithi lapho uhulumende afuna bayehlala khona kukhatshana lamasimu abo. Amantombazana asethombile lawo akhala ngokusilela kwemvunulo yabomama abasesikhathini becela ukuba inhlanganiso zabomama zibancede. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingunompumelelo Moyo.